okunye obekubangela inathingeni ukuswelakala kwamanzi ikuvuza kwenathingi kwezimpumi esikukhangelile savalavala lapho esenelisa khona. Nawe endakuyeni engxenye kungaba lama-water base ngenxa yokuthi engxenye i-pressure engxenye ama-injiniyera abasa-adjustanga kuhle bavula full blast ama-pipes emadala kube sokudubuka abantu beswele amanzi. But lokhana kuyabe kuyinto enjani e-temporary.
Kodwa bebekhala ngokuthi amanzi lanxa abevaliwe kuyabuya iy'ndleko zabo ziphezulu. Ingani i-billing system lokhu ingalungiswa?
I-billing system ngathi ilohluthanya nambijani. Yikuthi kwesinye isikhathi kuyabe kufuna ukhangele i-akhawunti nga-akhawunti ngokwayo ungayihlanganisi lezi. Ngoba induku kazifanani. Abanye babuya sibe lamabhili akhathana ngenxa yokuthi impompi zabo ziyabe zivuza after the meter. Sibe sesithi hayi kambe khangela there could be something wrong. Engxenye impompi yakho ingabe ivuza. Lakanye kwesinye isikhathi ehambe efika impompi yavuza. Edinge unathingeni plumber, uplumber eyilungu. Nxa uplumber eseyilungisile sithi naye kabhale iripoti uplumber ebesebuya ngapha. Nxa engabuya ngapha sesiza-adjusta i-akhawunti yakhe ngokuthi hayi umuntu lo yena ubevele engabe esebenzisa amanzi angaka. Lawa amanye avuzileyo ubengakwazi kakusimlandi wakhe. Then we forgive that. Angithi. But abanye njalo bengabe bedlalisa amanzi. Nxa bedlalisa amanzi ibili ibisiqa. Lanxa izulu linile lokho sina kasigcine nini amanzi. Sesikhwezile inani lamanzi okufanele liye ebantwini. Ema-Western likhwele from 350 liters a day to 500. Then kuma-Western lakhwela from 450 to 700. So lokhu yindlela yokuthi engxenye singa-reduce ama-penalty ngoba ama-penalty abe engenye yendaba ekade zibangela ukuthi inathingeni ama-bills abantu ekhwele. What it means is nxa umuntu kade evele consumer asithi 400 echargewa but i-allocating bekuyi-350 but ezakhe iy'ndleko zamanzi endlini ufuna amanzi ayi-400 liters sethi ku-500 kuthi ukuthi kaseyi kubhadala ini i-penalty ngoba sengasinathingeni actually bonke abakuma-Western suburbs amanzi esesibanika wona angaphezu kwenani abalisebenzisa ngelanga kasi sakhangeleli ukuthi kubelani lama-penalties. Nakuza kuba lama penalties engxenye ngaba kubani kuma Eastern setup.